So we see card to send up a VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabo lokho Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 Mpandula 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
akula ma business opportunities akhona, so engazahambi abantu babe bemkhangele nje.
Ingcitshi ezigubungulayo zomnotho lezombusazwe zithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni oyi-United Nations General Assembly kalusoze luthele izithelo ngenxa yendlela ilizwe leli eliqhuba ngayo ukhetho.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa.
Umongameli Joe Biden weMelika uthi ilizwe lakhe likhuthaza umbuso wentando kazulu emazweni wonke omhlaba, ukumiswa kwempi ye-Ukraine kanye lobudlelwano obuhlele leChina. Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi lezizalwane zakulelo ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ngesikhathi amazwe amaningi kakhulu asathuthukayo ethatha ithuba lomhlangano omkhulu wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly ukukhanga abangazotshala imali lokusungula amabhizimusi, ingcitshi ezicubungule zomnotho lezombusazwe zithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kalusoze lulethe izithelo ngenxa yendlela ilizwe leli eliqhube ngayo ukhetho olwenziwe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lamazwe omhlaba livame ukugoqa imihlangano ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly yokubonisana ngendlela angaqinisa lokuvuselela imisebenzi yokuthuthukisa ezomnotho, ukuthengiselana lokunye. Njengomzekeliso, eleSouth Africa lithethe ithuba lokuhlangana leMelika njengelijongo yokukhulumisana ngendlela amazwe la angaqinisa ngawo ezamabhizimusi. Ingcitshi ezicubungula ezomnotho zithi eleZimbabwe kalilalo ithuba lokwenza okufanayo lamanye amazwe ngenxa yendlela eliqhube ngayo ukhetho. Zithi kulakho kwenza ukuba abamabhizimusi bakwamanye amazwe bangalithembi leli lizwe. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Kudakwashe Zulu esebenza ezimele othi ukhetho lweZimbabwe lwenza uhambo lukamongameli Mnangagwa kwele Melika lube yize nje.
Akula ma business opportunities akhona kuzayenzakala njengo 2008 lapho uMgabe athi siyakhona bafika bamvalela eEthiopia. So engazahambi abantu babelukele nje. Akula ntaba zayenza because they need reforms. So ngani uyavuma nje ukusebenzisana lo Chamisa uza kubonakala ukuthi ama opportunities la ngendlela ahambelayo ne-New York bekuzavuleka yonke into, kodwa nje babe kukhangele nje abantu kungelani lancedo abazakunikeza lona.
Lokhu kusekele ngumnumzana Herbert Jamuka osebenzelana lebandla le People's Union of Zimbabwe. Yena uthi amazwe amaningi kawamethembi uhulumende weZimbabwe okwenza lezamabhizimusi zibe nzima.
Ukuhamba kukaMnangagwa ukuya kumeeting ye-United Nations akuncedi abantwana beZimbabwe, ngoba uMnangagwa akawinanga ama-elections aka 23 August, but uMnangagwa untshontshe amavoti abantwana beZimbabwe. So i-SADC, African Union ne-United Nations bayakwazi lokhu ukuthi uMnangagwa akawinanga ama-elections. So akumelanga bahlale laye apho emhlanganweni we-United Nations.
Kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Thedi Ncube, ingcitshi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso eye-Leaders for Africa Network, othi uhambo lolu luqhakathekile kakhulu.
IZimbabwe nayo lilizwe liphila kuhle lamanye amazwe. But okuqhakatheke kakhulu ukuthi umongameli weZimbabwe usukumile la ukuyahlangana lenkokheli zamanye amazwe, lenkokheli zamabhizinisi, lenkokheli zamanye nje ama institutions, for example amabhenki, sihamba siyathatha ama development partners landani. Lokhu kuyinto enhle ngoba kuyanika iZimbabwe ithuba layo lokuthi ikwanise uku-approacha labo enga partner labo ukuze bebisi development eZimbabwe okunjengama companies lamanye nje ama organization athile singakhangela kule zinto ezinjengabo climate change khonale kuyabe kulabantu abakhangele kakhulu eze climate change.
Umnumzana Farai Marapira obona ngokwethula kwembiko kubandla leZANU-PF uthi uhambo lolu luzakwenza umongameli Emmerson Mnangagwa athole ithuba lokuchatha izifiso zikaZulu weZimbabwe wele Melika.
As we all know, Zimbabwe has two mantras. Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none, and Zimbabwe is open for business. So the United Nations General Assembly is a very, very good platform for us as Zimbabwe to market ourselves, to showcase the opportunities that abound in our rich land.
Njengoba sisazi ele Zimbabwe lilendinga imba ezimbili ezithi iZimbabwe kayilazitha lethi ele Zimbabwe liyamukela amabhizimusi kulele. Umhlangano lo uzancedisa ukuba sithole lokho esilakho njengelizwe.
Umongameli Mnangagwa ufike eNew York kwele Melika namhla njalo ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni owe-United Nations General Assembly ngolwesine. Umhlangano walonyaka owe-UN General Assembly ongenwa inkokheli yamazwe omhlaba kumbe abameli babo wenziwa phansi kwesihloko esithi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards Peace, Prosperity, Progress and Sustainability for All. Ngimele isitudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhe sikudaba lunye olomhlangano we-United Nations General Assembly, umongameli Joe Biden wele Melika uthi ilizwe lakhe likhuthaza umbuso wentando kaZulu emazweni wonke omhlaba, ukumiswa kwempi e-Ukraine kanye lobudlelwano obuhlele le-China. Lokhu bekusembikweni wakhe awethule emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly osungule ngokusemthethweni namhlanje e-New York, eMelika. Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kaZulu emazweni achiyene omhlaba agoqela ezwekazi le-Africa le-Asia lamanye.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa, we're reminded
ngesikhathi silemihlangano eyokuvimba umbuso wabontando kayiphikiswa, sibhekane lobudlwangudlwango obenzakala kwamanye amazwe okugenqulwa khona ohulumende, ikakhulu entshonalanga yezwekazi le-Afrika. Siyakunanzelela ukuthi umkhulu umsebenzi okumele siwenze ukuze kube lohulumende kaZulu emazweni atshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sikuphathe lokhu ngesiphangiphangi.
Uqhubekele phambili esithi iMelika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo bama le-Ukraine ekuhlaselweni kwayo yiRussia osekubangele impi eseleminyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. But Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because the Russia's price for peace.
Njengamazwe wonke omhlaba sifuna ukuthi impi ekwele Ukraine iphele. ELiRussia yilo elenza kuba kwaba le mpi le, njalo yilo elingayimisa. ELiRussia yilo elingafuni ukuba kube lenhlalakahle kule Ukraine. Kumele kumiswe impi le ngoba kubulawa labantwana nabomama. ELiRussia licabanga ukuba amanye amazwe azadinwa ngelikwenza kule Ukraine. sizimisele ukuvikela ele Ukraine. Akumelanga sibalekele okungenziwa ngeRussia kwamanye amazwe. Sizimisele ukuwavikela lawo mazwe ancedisa kule Ukraine. Kumele silwisane lokwenziwa ngeRussia.
We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Uma sikhuluma ngokweChina sifisa ukuba sincintisana lelizwe leli ngokukhanyayo. Uma sikhuluma ngokwenzakala phakathi kweMelika leChina sifisa ukuba kuncintiswane ngokukhanyayo, hathi ukuthi sigcine sisilwa. Asisoze sivume ukuba kube nokulwisana phakathi kwamazwe la.
Stand ready to work together with China on issues where progress hinges on our common efforts.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Mnumzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenze le ndawonye.
Ukuzikhethela kuya kusehla ubukhokheli obungafuni ukuphikiswa ukulinganiswa kwabantu kanye lenzondo kuyengezeleka ngesikhathi sikhangelane lokunzima loku lokunye. Kufanele sithathe izinqumo ezakha amazwe hathi ezamadlwane. Njengalokhu engakutshoyo emhlanganini we-G20, sokuyisikhathi sokuthi amazwe azisane ezombusazwe ubudlelwano namanye amazwe kanye lobukhokheli kufuna ukuzisana hathi inkani.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni atshiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo inxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngaleli ndlela akhulume ngayo.
Umhlangano ka-2023 we-United Nations General Assembly uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity. Abakhokeli bamazwe atshiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezitshiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye, uqhutshela edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube. Inhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe e-European Union yethule umbiko owazisa inyathelo eseliyithethe eyokumisa uncedo lwezigidi ezinhlanu zamadola eMelika, i-$5 million, ekade kumele iphiwe abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Lolu ncedo oluphiwa amazwe omhlaba kusetshenziswa inhlanganiso ye-UNDP veluzamele lubuye ngezigaba ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ozayo oka-2024. Abe-EU bathi bathethe leli nyathelo ngenxa yokukhathazeka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngalo eZimbabwe ngabe-ZEC kulolu khetho oluqhutshwe mhlaka-23 wenyanga edluleyo kuNcwabakazi. Lokhu abe-EU bathi bakwenza ngokunanzelela ukuthi iqula labo abalithumele ukuyahlola ukhetho kanye lamaqula afana lawe SADC lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zethule imibiko yokukhathazeka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi lezizalwane zakulelo ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Iningi lazo zilubhekise kwele Bilitane ukuyasebenza kwezempila kahle siqhatshwa ngabameli babaqhatshi ama recruitment agencies ukuzosebenza kwezempila kahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka ukuzinakekela. Iningi labafuna ukuyaphetheya selilahlekelwe zimali ezesabekayo ziqilwa izigeleke eqelezi ezithi zimele abaqhatshi. Abanye bagcina bengahambanga kumbe bengahamba bengatholi umsebenzi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda eseLondon.
Iningi labafuna ukuyaphetheya selilahlekelwe izimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhatshi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu, imota lokunye bebhadala abameli babaqhatshi laba. Ubo Ncube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni komnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi.
Udlale ngami from December eloke excuse after excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulukazi amanga so manga after manga every week amanga after manga isikhathi sichithile ama documents aza expire yazini ni eh yazi masingahlala phansi sikhulume nje indaba zika Caroline Zinde kakhulu.
Omunye odlwe imali laye uzama ukuyeBrithani nguJan Phiri owakhuluma loNunu owayesithi umele abaqhatshi.
Ngaqala ngikhuluma loNunu, uNunu wasesithi yena uzongitholela umsebenzi, so ngimtholele ama-documents ami wonke and then ngibeke le mali engange-£3,000 and then ngakwenza lokho. Ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ngokuya kwesikhathi ifoni kaNunu yayingasangeni. Ngihlale nithembise ukuthi uzobhadala next week from April uze uzofika manje.
Studio 7 ixhumane loNunu osehlala eBrithani okuthiwa umele abaqhathi. Yena uthi cha, kasange aze imali yomuntu. Uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers. Ngazikhethela mina engangifuna ukuhamba ngayo and ngithethe ngikhethile. I did refer, ngareferya. But ukuthi kwahamba njani sebephanana imali, I was not there, I was not part of it and I'm sure bayakwazi laba. I've never met them, I've never seen them. Ngizange ngacela even 1 rand. Mina ngangithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi ule nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingekho i-agency. Ngaphamba nje kwakulo muntu, umuntu wakhona wayethi unama-COS wasesithi khokhona abantu babhadala but umuntu wakhona kushithi wayengasenawo. Ngamanje my brother ngimfonele ekuseni ngathi hose ngabe ngigula seriously bengidube umzimba wonke netukele ne-BP anginamali okwamanje atheni even send you my bank details anginamali ngisayidinga imali yakho.
Kukanti lalabo ababuya kweBrithani ngama-certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasela msebenzi sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyiswe Dube ngomunye ongasela msebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi umqhatshi uyasehlisela i-rate yeholo kodwa ma sisebenza ama-hours amalutshwane ubesikhwezela i-rate yeholo. So ngibona ngani bekulesimenemene asazi kumbe singancedakala ngoba sihlukumezekile ngoba ma sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile.
Umnumzana Vuso Ncube weCastle Cairn noRichard Brithani uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Brithani ngoba ngomahala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengiselwe ama-certificate bayabuya khona la bekungasela ama-shift sebexwayisa ukufona around ngicela i-shift ngicela i-shift. Vele umuntu ebhadala ama-10,000 vele ungavele uze umuntu esithi bhadala 10,000 wena ohlutha hhayi le yifekhi le uza kubhadaliswa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe driver elama-shift doing well anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhadale 10,000 ohle ukucabange kuhle kwena lokho.
Uhulumende kwaleBrithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bengabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Ugatha lwendaba zasekhaya kweBrithani Home Office yelile ukukhuluma leStudio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngimele sithi 7 ngapha eLondon, igama lami uEzra Jesus Bani.
Kweze notho namuhla sixoxa lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni kwele Zimbabwe othi kunzima kulezi nsuku ngoba idola leMelika kalisabambeki kulandela ukhetho oluqhutshwe ngoNcwabakazi. Uxoxa lo Gibbs Dube oStudio 7.
Isinamanje makhathesi dube abantu abaningi besebegcwele emgwaqweni sesithengisa sibaningi akusafani lakuqala. Laba ababesebenza abaningi lamiswa abasasebenzi bonke babuye emgwaqweni. Sonke sesingabantu abaphila ngokuthengisa akusele ethenge lomunye. Njalo kuba labanye abantu abafika bethole izinto engingathi mina ezijikileyo ngaphandle kwamazwe. So ngathi bebuya lakho ngapha i-competition yakhona kubhizinisi isiyambe kakhulu okuthi vele nokuthi ithengise sesithengisa nje nokuthi zizokuzizileyo kodwa kusafani lakuqala ibhizinesi yakhona isafani. Kuthi kunjalo nesisindo sami semali yakithi leyi besike sathi thina ibisingani sithi isitebhu isimile ndawonye ngoba ubusisithi ungazithengise ngayo i-R_T D S bukwanisa futhi ukuphinda uthenge i-forex kumkambo omnyama. Fremalanini lethu yokuvula ama-election sekungani layo futhi imali yakithi siphinda futhi sisize ivali sekukhwela futhi amandla edola leMelika. So ibhizinesi yakhona sengisenza ibhizinesi ibe nzima kakhulu.
Singathi isiwe kanganani nxa ungasithela isiwe ngama nombolo ukuthi ime inje imali ezibabo kwamanje nxa uthenga uthengisa.
Singakafiki esikhathini sekhetho sama-elections i-1 yedola ibisisebhu ngoba ubusukwanisa ukuyithenga ngabo nge-5,000 RTGS kumbe 5.5. Kuyena liziki sikhuluma khathesi ukuthi ziyithole sokumele ikhiphe 6.5 kumbe 7,000 ukuthi ithole i-1 yedola. Osokusenza kube nzima kuphinde futhi kube nzima thina esiwoda kubome thina kubo-South Africa nxa usunalelo imele yedola ukuphinda futhi ithole i-rand. Le randi lakhona i-100 rand ngisithi ungaba le 5 years uthole i-100 rand. So ke singangokuthi intshintsha kwezimali khathesi i-100 rand yakhona usuyithola futhi nxa ungaba lelele $5 lesi sithophela phezulu ukuthi uzithole i-100 rand.
Pho kuphile kanjani Mampofu?
Engingakusho eduze ukuthi angazi ngesikhiwani babekubiza bathi survival of the fittest. Kuyaphila nje okuthi mhla uthe wathola khonokho okutholileyo kokuthi uthole kokudla udle udlule. Kodwa angeke sithi ukuthi sigcina impilo yokuthi ungakhangelela ukuthi uyaphumelela ngomuntu othengisayo ongaphumelela ngokavuka elelutho. Sesiphilela nje ukuthi ezibonge zingibele ngidlile ngavuka ngiphila. Yikho sesibona sokuhlangele ngaleso sikhathi.
Abantwana-ke imuli pho liphila njani nxa kunjalo?
Abantwana bezikole dube uhulumende uyabe sithi abantwana bengagxotshwa kodwa uzathola ukuthi umntwana uyahamba esikolo ayefika ahlalise phandle futhi laba ababhadalileyo kube yibo abafundayo owaangakube nguye ohlala phandle. So nebantwaneni isimo sakhona siyabahlukumeza ngoba umntwana uyabe ekhangelela ukuthi umzali ndorovuke wathengisa engiyena mntu uzabe uyethengisela kwanisa ukubhadala isikhuthile. So ngobunzima bebhizinesi yakhona ukuthi sesibaningi abakhangelele khona ukuthi sikhangelele ukuthengisela kuba nzima nokuthi uthole leyo mali yesikhuthile. Zathi yaphendula ngikhaya uthole umntwana uthethi namhla kangifundanga abanye beyefunda mina ke ngihlalise phansi ngoba nabezikole sebabona ukuthi baxotha abantwana kuba nzima ngomhulumende ukuthi umntwana engaxotshwa. So baba hlalisa phansi abala lapha abhadaliweyo bazabe phakathi ukufunda kuye kuthi wena nomntwana ongabhadalanga owasahlale phansi. So lebantwaneni isimo sakhona siyathanda ukuhlukumeza abantwana ngoba namhlanje uthe wabhadale sekuyele eklasini usuka kube ngathi yena kumbuka ndlululiwe ukhethiwe kasakwanisa ukuthi akhonsentrate ngisezifundweni zakhe.
Pho-ke isicelo sakho kuhulumende ungasibeka usithini khona?
Mina engingakusho ukuthi uhulumende asazi ukuthi engakwenza njani dube ngoba sekuyinto ethi leminyaka lokho sicela ukuthi uhulumende ngawo uyathi kodwa kungenzeki. Kodwa mina sami isicelo ukuthi ngakuyavula amakhampani la amaningi avalayo asaphenduka aba ngamasonto abantu abaningi ababengekho kwibhizinisi informal trading babuyele emsebenzini. Abantu bengabuyele emsebenzini informal trading sekuzathengisa-ke zonabo balutshane kodwa abaningi abantu sebesebenza sebehola bese nakwezezimali isisindo semali yethu sibe yimali imali elevali imali ethengayo futhi noma lamlako wasebenzisiwe mikaradiyesi kodwa kube yimali ethengayo dube imali lesisindo okwaziyo ukuthi lamlako ngathengisa kuyenzile ngolwesikhathi imali yami izakulokhu ifana nizakwanisa ukuphindeni yewoda kunowakathesi ukuthi uyathengisa ungakwazi ukuthi uzabuyela yini yoda imali yakho uthole ukuthi kayisakwani. So besifisa ukuthi ngawo uhulumende yakhangela ispeshali kwezezimali ngokokuthi amabhizinesi abantu abaningi babuyele baqhashe emsebenzini basebenze ipheni. Hayi ukuthi wonke umuntu agcwale emgwaqweni ipheni.
Lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esenkulumane. Kulaba sakhulayo abanenyi kwele Zimbabwe abathi abathakazelela abaphathi intambo bengatsha zikahulumende abakhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa besithi inengi labo ngamaxhegu angeke athuthukisa impilo yabatsha. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Abasakhulayo laba abathi uMnangagwa wakhetha amakhehla angeke abalolwazi lenkinga ezibhekane labo ukuze kulungisiswe umnotho welizwe oqhubeka ugugudeka okwethusayo. Omunye wabalombono lo nguPastor Raphael Sibanda osakhulayo owebandla leCitizens Coalition for Change njalo omele ilokitshi leCowdery Park edalele ephalamende.
Sibonayo nge-cabinet yabo ngqongqoshe leyo ebekiweyo akusijabulisi ngoba akula njolo yedwa untanga obekiweyo. Ontanga ababekiweyo ngabantu abakamongameli asingeke sithi ngontanga ngoba bahlezi besidla bebenefitha kumnotho welizwe. Ikanti-ke thina isipho ukuthi sithi sifuna ukuthi lathi sibe khona fana kodwa besifisa ukuthi ontanga labo bebekwe baphathe bakwanise ukuthi betholakale ezindaweni okuthathwa khona izinqumo zelizwe.
Kodwa okhokhela abatsha kobulawayo kubandla leZanu PF uAddington Mpofu uthi abaphathi intambo ababumba idale lecabinet balakho ukuguqula umnotho welizwe.
This is the best cabinet we have ever seen in our lifetime. Icabinet leyi singayifananisa nje ngamafitshane esingakuthi yiyo iDream Team. Yiyo iDream Team ezaqhubeka ngomsebenzi akaduyenzwa ngucomrade uEdin Nangagwa kuthemu yakhe yakuqala. We look forward to seeing more things ezizathuthukisa ilizwe lethu.
UTsepang Nare ngosakhulayo okhubazekileyo ohlala kobulawayo. Yena-ke uthi ukhathazwa yokuswelakala kwabakhubazekileyo kukhabhinethi.
Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kusenziwa i-constitutional amendment number 2 kungezelelwa ama-ministers lawo adojwayo ukhangela ukuthi balobu ngcithi bani. Sadala thina i-position tetha sithi njalo sokungezelele sixale ukuthi lapho kuzavunjayo i-cabinet kufakwe umuntu okhubazekileyo kodwa lokhu asikubonanga.
UNyari Bechani omunye njalo osakhulayo olwela amalungelo abontanga okunhlanganiso ye-Youth Vibes Africa uthi akaboni okwaphambanisekayo ekukhethweni kwabaphathi intambo bakahulumende.
Ontanga being empowered abangu-6 bona laba abakhethwe ngumongameli ukuthi bebe ngama-ministers bazasebenza gadalala ukuthi be-empower abanye. Uku-empower it's a process akusoze kwanise ukuthi khona wonke ontanga ababe-empowered kawani.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha ekwele South Africa uMnumzana Ndumiso Sibanda uthi akula okutsha okuzalethwa ngabaphathi intambo abakhethiweyo ababalisa abatsha.
Iningi labantu ababiselweyo kukhabhinethi abaphathi intambo ngabantu akade bevele bengabaphathi intambo. Yebo, kukhona abatsha abafakiweyo, labo singabanikeza abathi benefit of doubt, kodwa njengendlela okubukeka ngayo ayikho into e-inspire confidence kukhabhinethi leqokiweyo.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, uthi abatsha baqanjelwa amanga ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngoNgqwabakazi lonyaka.
Isifiso sona sokuthi ontanga babe khona kukhabhinethi angikhole ukuthi sikhona. Uhulumende uthembe khona okwamakhotha okwephalamente. Amandla aphuma kukhabhinethi. Nxa ontanga bengekho angikhole ukuthi isithembu sisakhona siyabe singeseqiniso. Sokutshengisela nje ukuthi kwakuyindlela yokuhuga amavoti ngesikhathi sokhetho.
UMnangagwa onguye yedwa olokhu ekuhulumende kusukela ilizwe lithole uzibuse ngo-1980 usanda khetha amalunga ekhabhinethi yakhe labasekeli babo abatsha abahlanu kuphela. Ingcweti ezicubungula ngelungelo labasakhulayo zithi abasakhulayo abakuhulumende balutshwane kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abakhethwa ngowengumongameli uMui Robert Mugabe ngo-1980 ababe balisa unkosikazi Joyce Mujuru, uMnangagwa, uMoven Mahatshi, uSidney Sekeramayila abanye ababe ngabasakhulayo bevela empini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mdzingwa.
Ngu-Live Talk namhlanje uhlelo lwabasakhulayo The Connection sixoxa labatsha baseZimbabwe ngomhlangano we-United Nations General Assembly. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngutabakancube.